I-COVID isibhahile and abantu bayafa. Kuqala uyazusakuzwela nje kwezinye indawo but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangkhona ikuyini but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama cases ngingathi phose angu-4 maybe just few meters away from even lapho esihlala engihlala khona endlini. And as a council, as a department, what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID, especially the palace, if bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department, the health department, bayagijima beyenze infumigation even endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini, bahamba beyenze infumigation. Sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside. But you are facing challenges, councillors. Uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba esemfeni. So sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini sibikenza ama-gatherings amaningi athis. Siyazi sibithi sihlambe sasatshayisana sibili lobunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana. But nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichazisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence, because most of the time omama ba with the trauma cases. I'll say in my ward, for like this past month, I think we will be drawing about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child wesifazana, and uthole ukuthi usehamba usesiya with the draw. The other case, I was asking umama ukuthi why you with the draw when uvele umbophiseleni, wathi ngambophisa because amapholisa ayethi afuna i-police report. So I was asking her, I asked her ukuthi ngabe amapholisa babengafuna ukuthi uthathe i-police report for you to be treated in hospital, wawungasozwanelise yini ukuthi uyethatha uyeyenza i-police report. So what I belong as in hand. So we are facing ama challenges, ama kulu kakhulu, ama nengakhulu, nge gender based violence.